bayenze umsebenzi oluyohlonzi oqakathekileyo ngoba isikhathi esiningi besikhangele kulama NGO anjengabo MSF athini njalo abayibo abasungula uhlelo lwe-Mother to Child Transmission angisho and then sengibona kathesi luyasapotwa njalo ngoba besikhangela isikhathi esiningi ye thina abantu abadala siyakubona ukuthi sifika legciwane angisho inyathelo salithatha masinya kodwa isikhathi esiningi engakunanzelelayo omama abaningi ezindlini bazithwala bengazi isimo sabo uthole ukuthi abantwana abazalwa belegciwane inani lakhona liyaqola
lokho kuthiwo ngumphathintambo wezempilakahle lizayehla inani labantwana abathelelwa igciwane ngonina nxa bebeletha njalo abesifazane abafika 90% labo bazathola amaphilisi okulwisana lomkhuhlane lo wengculaza
nxa kuyukuthi siyathola indlela zokuthi sincediseke ezinjengangemali ama-resources angitsho kube nama-awareness kuthenga amaphilisi basapote omama la abasibili kahle kahle okwakhesi siyawubona umumo welizwe ukuthi ungani awukabhalansi kodwa nxa kulezinye ingatsha ezincedisayo nginethemba lokuthi siyadlula iminyaka emihlanu kuyabe kunomehluko
ubona ingani imali le izakwabiwa kuhle ithole ilabo abayidingayo
njengoba yinto esasungulwa ngoba isikhathi esiningi kuvame ukuthi into nxa ibuya siyazi ukuthi lapho okule mali khona kuvele kulokuxokozela sincedisane sizinhlanganiso ezithiyeneyo ngibona nxa kungaba ngaleyo ndlela ingamanejeka ngendlela eqoqekileyo kufakwe nje inhlanganiso ezehlukeneyo and ileyo mali kubona ukuthi lathi ama-activist siyathola okuncane singene lathi sinjani siyenze ama-awareness programs ukuthi kuncede lathi basikhumbule phakathi yikho sithi akungene ingatsha ezithiyeneyo sincedisane ngoba kwesinye isikhathi enhlanganiso ingami yodwa gcine kusasa injongo yethu ingasaphumelelanga.